ezihle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 19 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Yinko abantu abathelana khona umkhuhlane khonapho kumabhawuza bedinga amanzi, kumamakethi bedinga ukudla.
Inani lasebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya ku-141 kulandela ukubhubha kwabantu abayisithupha.
Okuthiwa yizimstats ikuthi abantu kabasandli abasawathi
ubexoxa lo sithandekile emhlanga we-studio 7. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstas luthi imali edingwa yimuli yabantu abahlanu ukuze ihlawulele indleko zayo kuhle ngenyanga ikhwele ngenkulungwane. Polisa abikwa engasafuni kubopha abantu abatshengisela ngokuthula.
Ngithengise plumtree mina ngabuza abanye ngeSaturday amapholisa ngokubabona lokubazi bengamapholisa aseplumtree. Ngase ngibabuza kwethi kathi madoda selisenzani, kwenzakalani, kubonakala ngani selisebunzimeni. Abakumphendula kwabahleka bathi lathi sihlupheka njengabantu. Khona kunjalo ukuthi asa-investigatwa thina esikutshoyo ukuthi asoze sayekela kuyenzeka uhlupho olungaka sithane labantu bengelacala.
Sizwa njalo ukuthiwa ipholisa lesigaba elabulala umuntu olilunga lebandla lenu usesikuyini okuzwile ngalo?
Okwakuqala ubaba uTuboy olipholisa lesigaba nguye lubani uyakwazi ukuthi nguye wabulala uMazwi. Ngasi sizwa kuthiwa istatement sahamba satshintshwa ukuthi uMazwi uzitshayelele phansi. Angikwazi ukuthi kunomuntu ongazitshayelela phansi ezefe kuyaba kuhambe njani. Sasisizwa kuthiwa ikakhulu okwakuqala uBhebhe wahamba wafihla ngu-MP webulilima East njalo enguminista uNqoba Izitha Ndlovu. Sesisizwa futhi ukuthi uBhebhe ube le-celebration kubonakale uNqoba Izitha ehamba besiya ku-celebration abantu betshaya itoyitoyi bejabula kunathi amatshwala emzini kaBhebhe kudliwa kuselebrethwa ukuthi
ngiyabonga.
Mina ngicela uncedo uStudio 7. Into le iphumela amhla ekhona kusasa. Uyazi ukuthi story esenzakala eLupane. Amapolice abopha izimoto zigcwele enkambeni. Sibe lamakhithi sephela amakhithi sebethenzela izimoto lezana yokupha izimoto konke labantu. Basophe imoto zingaba le 3 days. Thina sile shop asisathenzi isithwala. Imoto zezithatha sezisazivalela enkambeni. Ngikhuluma sokathi izinto esenkambeni yenzakala kathesa enkambeni. Ngike ngazama ukuthi ngifone ifona kathi yiphuya yaringa pathi yaswele umanzi. Ngiyacela sifuna ukumegcina ngokwasithele nzima. Bona bathi sizozotsha u-8 amapholisa thina ngo-3 kuthiwa sivale kule korona kanti emapholisa nakula
korona. Amafutha abikwa esebulala izinanakazana ezihlala olwandle. Zizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ibandla eliphikisayo lamademokrasi izolo likhethe umnumzana Joe Biden ngokusemthethweni ukuthi abe nguye ozancintisa elimele kukhetho lukamongameli ngolwezi. Lokhu kwenzakale kulanga lesibili lomhlangano omkhulu waleli bandla owe-National Convention lapho okukhulume khona abantu abagoqela owake waba ngumongameli weMelika
president owelizwe lonke jikelele. And siyakubona ukuthi uTrump u-divisive kakhulu indlela akhuluma ngayo ngabantu abamnyama labalatina labanye nje ama-Arabhu lama-Muslim. yena kuyacaca ukuthi ngumuntu oyiracist ongakwazi ukuhlanganisa abantu endlela futhi akhuluma ngayo labantu besifazana ubabhekela phansi yena umuntu lana obhekela eminye imihlobo yabantu phansi.
Ama Republicans wona aza kwenza eyawo iconvention ngeviki ezayo kuyini abantu abangakukhangelela?
Well, the convention yama Republican, I think kuzobe sokuzama ukuthi baqondisise noma singathi ba rebate i convention yama.